Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uthando nokawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku-1 Mphalakazi 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umphathi ntambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube izolo wethule uluhlu lwendleko zikahulumende ibudget yomnyaka ozayo esolwe ngabanene.
They charge is motor lezi ma high value cars what is inkulu sibona hayi njengoba abantu kodwa sebabanika sebetshengisile ukuthi ba lezimali kabanceda abanye njalo.
Ibandla le-CCC lithi uluhlu lwe-budget lolu alusoze luthuthukise impilo kaZulu.
Right now abantu bethu bezimbapha izulu kalini kulezi nkinga mayelana lendlala ebuyayo. So umthuli budget bafanele ikhangele within the context of ama-challenges esilawo njengelizwe loku-addressa ke.
Izakhamizi zegulati esiqintini seMatobo zikhala ngokusilela kwenhlelo zentuthuko kulindawo okubalisa ukuswela amagagasi abomakhale khukhwini.
Kakula foni ngoba sigulela sinjani sikumele sike entabeni ebusuku pathi kobusuku umuntu abangisamthathaphi onezimoakhulu asinyoke ezilapha imamba zodaba amapimba mbali.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umphathi ntambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube izolo wethule uluhlu lwendleko zikahulumende ibudget eyomnyaka ozayo esolwe ngabanengi. Uncube uthe ukukhweza imithelo yabathiwa balemali enengi akwenzileyo kuzabangela ukuba uhulumende athole imali yokwakha imigwaqo lezinye inhlelo ezithuthukisa impilo kaZulu. Uncube uvume ukuthi nxa izulu lingananga kuhle njengalokho okuthiwa ngabezomkhathi impilo kaZulu iza kuba lukhuni. Ake sizwe uNcube exoxa lentatheli zindaba eStudio 7 uMlondolozi Ndlovu izolo eseHarare ngemva kokwethula ibudget yakhe edalele eParliamente.
Kumele khona iyavela ngayo kayivele khonapho kulaba abangcono kulabanye
amanye ama-text aliwafakileyo kulaba abantu asingathi balemali angani balemali mbijana yiwaphi
like i-wealth tax injalo yise charge is motor lezi ma high value cars motor ezinkulu sithibona hayi njengoba abantu kodwa sebabanika sebetshengisile ukuthi balezimali kabanceda abanye njalo babhadele okuthe thuthu ukuthi sithathe ise charge lena sifake kwezinye indawo.
Lo ke ngumphathi ntambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube. Lokhe sikudabalunye ibandla le-CCC lithi uluhlu lwe-budget lolu alusoze luthuthukise impilo kaZulu. Leli bandla lithi lizethula ngokujulileyo lamuhla imbono yalo nge-budget le. Ake sizwe amazwi omsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC uMnumzana Gift Ostalos Siziba.
Ngiyabonga kakhulu yesiza addressa ke imedia mayelana ke le budget ephume namhlanje to give our response a comprehensive sikhuluma ngalokho esibesikhangelela ukubana kuphume ku budget njalo lolokho sibona ngani kufanele kulungiswe okuhlanganisela ungakhangela indaba ye overtaxation. IZimbabwe kathesi is one of the overtaxed countries phezu kwe 2% tax. UMthuli Ncube the Minister of Finance use proposal njalo ukubana kube le wealth task tax le ezabe ithatha imali kubantu bonke ke abaona izindlu esinto esibona ngani ke iyinkinga. Ungakhangela indaba kokusinyisa kwentengo kwemali zoku-apply ama-passport le mali ke kuma-target. Imoto encane yayibhadala $2 ku-target kathesi ke sofanele ibhadale $5. So that review which is more than 150% iyinkinga ngenxa yokuthi ungakhangela ukuthi iZimbabwe kathe si-centralize into eziningi zitholakala eHarare. So ungafuna ukusuka eGwanda nje usiyafika eHarare kufanele ube le budget yama-target $30. So konke lokhu ke kuyinto esibona ngani ke kuyinkinga ngenxa yokuthi we have to look at the context yemumo wesimo sethu somkhono wethu. indaba yesikwerede selizwe sibona ngani ke ngezi zinto bafanele zikhangele kube le solution engcono, hayi khona isolution yokuthi ke sibe silokhe sithatha imali kuma taxpayers. Ikakhulu indaba yesikwerede sethu savela sona ngesikhathi sakumgabe lalesi esinye esayinheritwa yiZimbabwe ke after independence. So konke lokhu ngezinto esiza kukhipha esibona ngani bokufanele kulungisiswe njalo kulezinto eziningi ezijiwe ku-budget statement esizazikhuluma ukubana siyazisuzulu mayelana lalokho esibona ngani kufanele kulungisiswe ngendlela ke i-budget. Indaba ye-currency is another issue. Microeconomic framework yenye indaba esibona ngani kufanele ikhangelwe ubana umkhono wethu stabilize. Le ndaba yokubana intengo zingayiphezulu ngenxa yokuthi lizabona ukubana i-rate kusasa izabe iyinkinga, lizabona ukubana izinto ziyaqasa ukuswelakala. Right now abantu bethu beZimbabwe izulu kalini kulezi nkinga mayelana lendlala ebuyayo. So umthuli budget bafanele ikhangele within the context of ama challenges esilawo njengelizwe.
Lo ke ngumnumzana Gift Ostalo seseziba umsekeli wesikhulumeli sebandla lesi-CCC ube khuluma ecingweni le-Studio 7 eseHarare. Kunjalo nje uZulu uhlabe umkhosi ngebudget ngoba umphathi ntambo wezemali uNcube ethe imbadalo yepassport isiza khuphuka isuka kukhulu lamadola elilodwa lamachumi amabili $120 lisiya kumakhulu amabili $200. Okunye okusolwe nguZulu yikwethula lolu luhlu ngedola leZimbabwe khona kusazakala ukuthi imali esisetshenziswa elizweni lidola leMelika. UNcube uphinde wakhweza imbadalo yemthelo yentuba zomgwaqo ama-toll gates. Imoto ezincane sezibhadala amadola amahlanu ngantuba yinye. Ukusuka koBulawayo siya eHarare umuntu sekuzamele aphathe amadola eMelika angamachumi amabili lanhlanu $25 ngoba kulama toll gates amahlanu. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso yezakhamizi eyobulawayo Progressive Residents Association umnumzana Thembelani Dube ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Enxa sikhangela i-budget le ekhitshwe nguprofessor uMthuli Ncube weze-economy sibona ukuthi i-budget iqakathekise kakhulu as a Minister of Primary and Secondary Education yiyo ethole i-highest allocation kwalandela-ke i-health and child care ekhangele ngezabantwana. Kwasokusithi-ke ezokulima lezomhlabathi yizo ezilandelileyo laphana ziku-4 million nxa sikhangela uluhlu lwezebhujethi kube sokulandela-ke lezinye kade zilandelana njalo. Okunye njalo esikunanzelelayo ngale ibhajethi ukuthi kube khona ezinye izinto ezitheza introduce mbezitheza zabekwa. Uzananzelela ukuthi umuntu olendlu ele value ye more than 100,000 kathesa za tax ay 1% ukuthiwa izancedisa ukuthuthukisa infrastructure emadolobheni. Kube sokusithi izisebenzi zikahulumende lazo imali yazo lezanzi ithole nge-COVID isiza transfer mbe singathi sizaguqulwa ibe yi-salary. So ngezinye izinto ezithe zaba khona laphana kube sokusithi kama toll gates asezakhwela imithelo yakhona laphana isuka kubo $2 isiya kubo $4 kubo $5 kusiya ngokuthi imoto inganani iyafika la kuma $10. So ngezinye inguquko ezithe zaba khona le mali yama-passport izakhwela iye phezulu kube sokusithi lale imali yokuregister izimoto nxa utshintsha imoto mbi imoto yakho nxa intsha SCVR laphana kuzakhwela kususela mhla ka 1 January. So ngokunye okuthe kwaba khona kubhajethi epresentiweyo.
Manje nxa ukhangele ibhajethi le ikakhulu indleko zakhona ukuthi siyabona i-Ministry of Defense ingani ithole imali ethe xaxa njalo kulenye imali ehanjiswe ku-Office of the President eningi kakhulu. Ubona ungani kwabiwe kahle yini ikakhulu nxa sikhangela ama-ministries kumbe ingatsha zikahulumende ezimele zithole imali zona zikhanya zingayitholanga kahle. Ukubona njani wena lo?
Okunye sikunanzelelayo ukuthi ingatsha zezomvikela yizo ezisuke zathatha enye imali eningi nxa sikhompeya lokuthi amanye ama-department athole njani. Ungakhangela i-Ministry of Defense, ukhangela i-Ministry of Home Affairs, ukhangela i-Ministry of besingathi i-ofisi kamongameli, ungazihlanganisa zonke zombili zona ziyana ziyathola imali eningi sibili. okutshengisela ukuthi ziyaqhakathekiswa elizweni. Abantu bebekhangela ukuthi mhlawumbe imali eningi singangena kwezinye izingatsha ezigoqela ukuthi kwengezelelwe mhlawumbe kweze-health ukuze sifike lathi kuleso sivumelwano ekwenzela ukuthi eze-health zithole imali eningi. Kube sokusithi-ke ezinye iingatsha kade zikhanele zingathola imali mhlawumbe ezigoqele zokuholisa izisebenzi kahulumende zitholile lazo nje imadlanyana, kodwa nxa usuzikhompyutha lezi ezintathu engeziqamuleyo phezulu hayi imali yazingaphansi. Konke khonkanaka kuveza ukuthi elizweni leZimbabwe ezomvikela ziyaqakathekiswa. Yikho ubona ukuthi yizwe ezithola iingatsha eziningi kakhulu, yize zithola imali eningi kakhulu nxa ukhompyutha lezi ingatsha. Kube sokusenza ukuthi abantu bagcine besithi mhlawumbe ngabe lezo zimali zifakwe ebantwaneni besikolo, zafakwa-ke lakwezempilakahle mhlawumbe bekungaba ngcono. Imigwaqo layo siyakwazi ukuthi elizweni lakithi emningi ifile, abantu bebekhaya ukuthi mhlawumbe i-infrastructure, i-transport infrastructure layo ingatholwa imali ethe xaxa. Kube sokusithi-ke la manzi, siyakwazi ukuthi amanzi emadolobheni amaningi ahlupha, bekukhangela ukuthi mhlawumbe bekungafakwa izimali eziningi kwenzela ukuthi kuncedise emanzini khona phana.
Lo-ke ngumnumzana Thembelani Dube, isiphathamandla senhlanganiso yezakhamizi eyobulawayo Progressive Residents Association.
The Voice of America, VOA.
Izakhamizi zeGuladi esiqintini seMatobo zikhala ngokusilela kwenhlelo zentuthuko kulindawo. Zithi imigwaqo efileyo yenza ukuthi kungabi lamabhasi lezimoto ezithwala uZulu. Zithi njalo ukuze zikhulumisane lezihlobo labangane ngabomakhala ekhukhwini ama-cellphone, kumele zikhwele intaba kumbe ziye lapho okuphakeme khona, zidinga amagagasi. U-Ezra Chisas Banda we-Studio 7 usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseMatobo.
Abahlali balindawo bathi intuthuko bayizwa ngelikabathi ikhulunywa kwezinye indawo. Isekamizi umnumzana Jay Mkandla uthe eGuladi akulalutho.
Akudivelophi ngoba asithi kathesi imigwaqo ifile, iyafuna ukuthi ilungiswe. So ngezandla siyakuzama kodwa kuyasikhulela ngoba kebe kufuna ukudivele kulezi khalipho okumele zivele zilungise imigwaqo, kodwa konke kasidibani lakho.
Imifula angenamabholoko yenza ukuthi izakamizi zehluleke ukuchapha nxa igcwele.
Ibrede ko mabikwe. So angichapheki la lalokho kungadli kozonto kuyakufanana lakhonoko. Kela uncedo lisincedisa bakithi, siyalutho la akula foni. Njengoba sigulela sinjani sikumele sike entabeni ebusuku pati kobusuku umuntu akanisamthathaphi orizimoto akula asinyoke ezilapha imamba zoda baba amaphimbambali.
Olunye ukudubola uhlupha kakhulu kulesi sigaba ukuthi amagagasi abomakhalekhukhwini awabambi kuhle, okwenza ukuthi izakamizi zehluleke ukuxhumana lezihlobo labangani abakwezinye indawo. Ngitho lasenkundleni ezisetshenziswa ngabaningi ezifana le-WhatsApp. Izakhamizi zithi ukuze zisebenzise omakhalekhukhwini kwesinye isikhathi kumele ziqanse intaba zidinga amagagazi khona ezithi kuzifaka engozini yokulunywa zinyoka. Nangu umnumzana Elvis Moyo.
Ngako sokekule minonakalo yabe isikhona ezigabeni siyehluleke ukuthi sithintane just because ngoba sinanetwork. Ukuze ube le-network sokumele ukhwele intaba ukuze ithola i-network. Then eminye ezinye eminye information siyithole sivela outside the country. Ngoba labana abanye babe sesitshela ukuthi kathi sesizwe ngapho sokuthiwa sokuthe, kodwa thina sebe singakwazi just because ngoba asilanethwek.
Esinye njalo sekamizi umnumzana Jerry Skhosana uthi sebakhalaza bakhalaza kumakampani abomakhalekhukhwini, kodwa lanamhlanje akulalutho osoluguqukile.
Then nxa silandelela basitshela bona ukuthi ama-subscribers malutshwane ngoba thina sifaka ama-address ethawa asifakawa la. So bese bebona ngani babe bedlalisa imali yabo uzofaka i-booster kit. Lapho ke siyacela kulandelelwe sibili ngoba yikho usuphayo. Singaze sikutshiye kunjalo nxa wazange kubatshela ukuthi hayi thina sibane. Sesizamile ukuthi information le physical sibe layo. Sizama ukudinga ama-subscribers siwa over 9,000 akho into abalapho abasebenzisa amafoni.
Ephendula imibuzo ye-Studio 7 phezu kwesimo semgwaqo umgcihlalo wekhansile ematopo njalo engukhansila kawa-22 umnumzana Tobias Banda uthe umasipala wenza konke kusemandleni akhe ngaso sonke isikhathi.
Imgwaqo yethu phose yonke ifile, imgwaqo yethu yonke siyazama njengekhansili ukuthi imigwaqo siyilungise. Njengoba uyakwazi eminye imigwaqo ye-ministry, eminye nge-roads, eminye ngeyani, kodwa phose le eyethu ekhansili siyazama.
Istudio 7 ixhumana njalo lomanjinela omkhulu wekampani yamakhalekhukhwini ye-Net One, umnumzana Christopher Mutshetshemera, yena othembise ukuthi bazazama ngazo zonke indlela ukuthi amagagasi atholakale eGulathi ukuze abantu benelise ukuxhumana lesi hlobo labangani kalula, futhi benelise ukulandela izindaba ezenzakalayo elizweni laphandle ebulenjini be-internet.
Ngizaba lequla lami likhangele indawo le, ngibone kule mizamo bani eyenziwayo kule ndawo, ngoba sisebenze endaweni eziningi zemaphandleni. Ngizatshela iqula lami eliyabe lisemathebheleleni.
Abe iConnect labo bathembisa okufanayo. Nangumanjinela wali company umnumzana Thawona Jakajira.
Let me fix that one for you. I will fix it for you, definitely. But I look up with my planners and see how quickly we can get the network up there.
Izakhamizi zithi imatopo ngesinye seziqindi esabelwenze emaNdebeleni ezisale emuva kakhulu kunhlelo zentuthuko. Ihimele Studio 7 kuseGulathi amatopo, Matabeleland South Province, ikamera mngeza Jesus Banda.
Okwamanje ke sikhangele ekusemaphephandabeni achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu lenewzimbabwe.com liludaba lokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa usexotshe umsebenzi umsekeli kamphathintambo wezamafekitali umnumzana Roy Bila. Umbiko wethulwe ngumabhalane wehofisi kamongameli umnumzana Martin Rushwaya kawethulanga izizathu zokuxotshwa kukaBila, kutsho leli phephandaba. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi abesilisa abaningi sebesiya bika emapholiseni indaba zokuhlukuluzwa ngabomkabo. Le balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America ese Washington DC. Manje sengidedela imuva ngilichiya izandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Njani basakazi baka Studio 7 isigabade lo khulumayo, uyacela basakazi ukuthi bakithi abantu ama audio engabe made kwenzela ukuthi labanye labo kutholakala wabo lawafundwe. Yenhlamba bakithi, inhlamba abantu siyathukana, kukanti ke lapha kumele silethe imbono yethu. Kubalulekile ukuthi silethe imbono, kambe funa omunye ngawuthatha lowo mbono awusebenzise. Kuthukana kuthukana kakulunganga bakithi, siyacela ama audio lawa engabi made ukuze la abanye lawafunde.
Ninjani Studio 7? Mina ngifuna ukukhuluma noGawule straight ukuthi awugawule. Yazi izinto ozikhulumayo ezingananqondo, ayiwanda abantwana bakho uma belalele bathini, ngoba uthi wena indlala ibhokile ngapho echolotsho, uthi nilinde nimangele ama-organization la ama-charity organization engaveli azosiza njengaseminyaka. Uyakhohlwa futhi Gawule ukuthi angithi yini beniphasisa lo mthetho ukuthi kuthiwa awasafuneki ama non-governmental organization. Angithi izani ushilo kanjalo Mnangagwa, ushilo ukuthi akasawafuna ama-organization, kufuze angasavunyelwa kuphasisa umthetho ukuthi angasavunyelwa. Awuzizwa ma ukhuluma nje uthutha okunye noma ukhulume nje, or usuke usetshwaleni, or usuke use angazi ukuthi usuke ukuphi ukhuluma lezo zinto. Uhluleka ukusebenzisa ingqondo nje ukuthi ucabange ukuthi konje isimo nina abantu bezalo nisi wege kuphi singamaZimbabwe. Uthi wena ama charity organization, ama non-governmental organization, nipasise umthetho nabo Mnangagwa nini ukuthi anisawafuni, kufuze avalwe, abhenwe, abotshwe ama non-governmental organization. Ukhuluma ngamaphi manje ofuna azolisisa?
Studio 7 machitita la mathematics kathi ezweni lethu kubulawelana abantu, kanti bayenzeni abantu bebulawa? Zolo lokho bekubulawa abantu, namhlanje futhi kubulawa abantu, 1980 kubulawa abantu, kwenzeni abantu ezweni? Hayi, Hulman, Tulutin, got to share his and look his and Lutin, Niggas and the Pepe, Hulman. I see full lentoes, I see Tandy Jalap, Matiki,
Ranalin, Havasarazi, Pundana Zong, Kizumtava. La Panavanta Vatipona, E Triple C, I sang an ang, E Triple C, Shang. The thing is, Isan Vela and it's ye Patazokis, come up with the people. Wong, pretty well, Pagama, Vicenza, what the heck with Babulaliza. So, Lina Vandres, Mavis, Paramelin, Nina Funupaya, Locham, Samsa Gulanta, yes, Lelia Liza, so long Tata pain, and one Pilunga, and Tazan a pain, the Tata Pritege Igas. If pain I seven, Zimba, or within Nalduza, sign of Tansi, which are Mizalo, Nanga Govesainelan, SSU, Koshuan, Paramandi, Twilis, Tarakin, Conaliza, Busa Lelis, I would till Nalfunutua, which are Missa E, Mela Pagamami Pam, Pambuka, which are Missa Paramelani, Emelanim Cosque, Uzolfera Likun, I would see Enokua, where Paramoya Bufay, Tavanta, Kesala, Lalogan Pachi, the Mazwe, Pagaman, even Tresmas.
Yes, Salonan in January, Studio 7. Ama candidate, La Triple C, Maguego, Gutica, and Genanga. Ukuthi abantu bengavoti totally vele abantu bengavoti ngoba lento ekayisisindawo ayisisebenzeli nakancane kuvele nje akukho lapho esingakona nezanu-PF zanu-PF ngeke apha sayikhipha la ngoba izanu-PF ivele ilenkani bazifaka bona embusweni so ngeke uphikisane labantu abazifakayo futhi abalezikhali abazivikelayo bona wena uphethe izandla akulanto engaqonda amaZimbabwe. MaZimbabwe lina mama candidate la e-Triple C bengafakanga. Kungangcono ukuthi abantu vele bengavoteli izanu-PF. Totally. Because lapho akulanto esincedisa lapho ayikho into ezosincedisa. Lapho i-United Nation nje iyedingakala ukuthi ingenele kuphela. Ngaphandle kokuthi kungenele i-United Nation akulanto engasincedisa lapho. Kudingakala nje i-United Nation lapho ikube iyezongenisa lapho. Kube vele ngabe kuyenzeka bayabe bele power enkulu mpela kube babangenelayo kakhulu. Kube abangenele abavotisayo ukuze izinto zihambe kanti kwandle kokwenza lokhu hayi izanu-PF ngeke yafaka kijon buseni izanu-PF kade ivele idlala ngabantu lapho kulanto eqondayo
siyabingelela emsakazweni sibingelela abalaleli bomsakazo kuyadanisa kakhulu into eyenziwa ekhaya ezimbabwe ukuthi abo sengezochabango abokhaliphane ephugeni kwelabanje wase bathengwa izanu badla imali bathulile manje bathi bayakukhetho olukhandwe yibo nje imbumbayo yokhetho so kodwa unembeza lwabo kumbe ukukhala kwabantu bezimbabwe uzabalandela ngoba izanu kwalesi mayisi yakukhetho izitshele ukuthi izashaya ibhuqe konke izitshele ukuthi abantu bayayithanda akula muntu othanda izanu bakhohlisa ubani izanu abantu bezimbabwe baphuma kuyokudala eminyakeni edlule eminingi kakhulu more than 25 years ago abantu bawayesapota khona izanu akula muntu ongasapota ukuhlupheka abantu lokhu abusabona ayikho into ebambeka abayenzayo beyizanu bale history imbali yokubulala abantu zonke izikhulumeli zezanu abakhulume bezitshaya isifuba ngokuthi bayabulala abantu siyavuma hhayi ukuthi baphakamisa abantu bezimbabwe maye abantu bezimbabwe babengazi ukuthi ngaba besazi ngabakela nje usmith wabusa kuze kube yimanje kumbe even uma umose ubhekisalfa ihlo lezibuku uyabona lo mgaba wengcono kancane kulalo khona hhayi kodwa ngaze ngiyibone into enjezanu nkosi yami unkulunkulu ngibeyokhuluma nina abantu bezimbabwe bebekhululeke bekhululeleke emaketaneni ezanu bese kumele bonke abantu bevuke nje bema esitaradeni bethi hhayi izanu ayisibulale sonke ngoba sikhathele ngumbuso wezanu siyabona
sinibone ngegqumgqum
Yeah, ngibingelele emsakazweni. Bantu bakwethu singabantu bakulelazwe sanebhadi lokuthi ibhadi esaba nalo ilo lokuthi sithole abantu abathi bangabaholi kodwa bengogombela kwesakhe. Ilona bhadi esaba nalo ngoba wonke umuntu ongena esiba yi-opposition ufuna ukugombela kwesakhe, ufuna ukudlela esikhwameni ingakho ubona kuney'ngxoshungxoshe ezinje. Yingoba labo esithi ngabakhokheli abanandaba nabantu kodwa banendaba nento esuthi sabona ney'ngane zabo abanendaba nokuthi izakhamizi noma abantwana basezimbabwe baphila njani ezilongibona into zabo zibahambela kahle okuningi lokhu abanandaba nakho ngikusho lokhu ngoba adlulile ama-election manje bekhuluma manje bathule abasena plan bashiya abantu ehlathini ngizibuza ukuthi upresident lo othi ubezoyikhipha izanu simthembe kangaka wasishiya ehlathini ukuthi ngempela ngempela yini ezoshintsha ngomnyaka ka-2028 lapho sivota. Iminyaka ihamba njalo sihlupheka, kodwa abantu beloku bephethe emlonyeni. Hayi, bakhuluma kakhulu, bakhuluma kakhulu, too much, bande kakhulu, bande kakhulu emlonyeni. Ama actions yona afunakalayo. I-ZANU-PF ifuna ukukhishwa ngevote, ifuna ukukhishwa ngeaction. So into ekhona la ukuthi uChamisa ufanele ukuthi ngabe uyaqina mpela beyindoda, aqina beyindoda mpela. Mangabe ufuna umbuso loyana ukuthi awubuse naye angakazafi, makaqina beyindoda.
Lawke bekungamazwi enu lina balaleli bethu lisithumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +12024650318. Ngesizwe udaba oluveza imbono kahulumende welemelika.
Umeli weMelika kunhlanganiso yomanyano omhlaba e-United Nations unkosikazi Linda Thomas Greenfield uthi ilizwe lakhe lisola kakhulu ukusetshenziswa kwama-missile i-North Korea eyaphosa ama-missile awe-Space Launch Vehicle SLV mhlaka 21 nalinyanga isephula izinqumo ze-UN Security Council. Ngelanga elalandelayo yaphinda njalo yaphosa elinye ibhomba phezu kokuphosa ama-missile ama-SLV amathathu lonyaka. I-North Korea isiphose ama-missile angamachumi amabili lasitshiyagalolunye emkhathini. U-ambassador Thomas Greenfield ekhuluma emhlanganweni ye-UN Security Council kusikhatshana esanda kwedlula uthe sekubonakale njalo i-satellite ye-North Korea ehlolisisayo emkhathini. Welekelele esithi i-North Korea izama ukuthuthukisa izikhali zayo ezama-nuclear weapon ngokwephula izinqumo ze-UN ithumela amabhomba ayo emkhathini. Lokhu kuyinto engalunganga efaka umakhelwane baleli lizwe kanye labanye engozini. Welekelele njalo esithi i-North Korea ayihloniphi i-Council yezomvikela le, njalo indlela abazaphatha ngayo lolu daba yiyo ezaveza ukuthi bayinhlanganiso enjani. Kodwa amalunga amabili alikhansili athi Russia leChina awafuni ukusola lokho. I-Russia yaqhelisa ubudlelwano bayo le-North Korea kwezebutho. Umongameli walolo lizwe uMnumzana Putin wazikhulumela ngamazwi akhe esithi ubudlelwano lobo bugoqela ukuphathisa i-North Korea ukuthi yakhe amanye ama-satellite afana lethunyelwe emkhathini ngeviki edluleyo. Njalo imibiko iveza ukuthi i-North Korea isiphe i-Russia izikhali eziningi ezizasetshenziswa ukusekela i-Russia empini le-Ukraine. Kufanele kuhlalwe kangaki i-Russia le-China zingakabambisani labanye ekukhuthazeni i-North Korea ukuthi ichiyane lenhlelo zokwakha izikhali zokubhidlisa kanye lamabhomba. Wengezelele esithi iMelika iqhubekela phambili ukukhuthaza ukukhulumisana le-North Korea okukhululekileyo. I-North Korea iyenelisa ukuzikhethela isikhathi kanye lokuthi inkulumo igxile kukuphi, kodwa kufanele izikhethele ukuthi kube lokukhulumisana. Ukhuthaze njalo ukuthi i-Council ikhulume ngalizwi linye ikhuthaza i-North Korea ukuthi iye ime ukwengezelela izikhali, kodwa iqale ukwengezelela ukudla ekugcinela abantu bayo abaqhubekela phambili besifa ngendlala, njalo bekhangelane lobunzima bezomnotho, njalo iyamukele usizo lwe-United Nations. I-North Korea kufanele ivume ukukhulumisana lamanye amazwe, njalo yenze indima yayo ekuvikelweni kokuthula lokuvikeleka kwamazwe omhlaba.
Lolo ke bekuludaba oluveza imbono kahulumende welemelika.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba, lezifiso zekusasa enhle, kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo kuhlelo lwethu lwalamhlanje. Ibandla le-CCC lithi uluhlu lwebhajethi olwethulwe izolo alusoze luthuthukise impilo kaZulu. Umanisipala ngiyaxolisa izakhamizi zeGulatini esiqintini seMadobo zikhala ngokusilela kwenhlelo zentuthuko kulindawo ukubalisa ukuswela amagagasi encingo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwamhlanje, asidibaneni njalo ngomvulo ekuseni isikhathi sinye, kodwa silazo ke nsuku zonke ngo 7:30. Igama ngu Chris Gandhi.